Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla 2 Ncwabakazi 2023 ngoKhipha Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF bebuye ngobuningi babo emhlanganweni omkhulu weStar Rally owenzelwe emkhithi kaprimary school eCountry Park wabulawayo kukhankaselwa ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu lakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na kuvoters row bebakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana abangu-4 omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C. Abanye baze bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisavela ukuthi leZimbabwe lingabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu wafa abayisithupha. Zivulwe okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokitshini aweGwanda ezakhiwe izakhamizi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Bekungasibantu kuyibunyonyo abalandeli bebandla leZANU-PF buye ngobuningi emhlanganweni omkhulu weStar Rally wenzelwe emkhithi kaprimary school eCountry Park obulawayo. Kukhankaselwa ukhetho lwama-harmonized elections lukamhlaka 23 Ncwabakazi. Engakakhulumi emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni isibhedlela esitsha eseCountry Park, i-health center esakhiwe ngemali evela kurhulumente weBrithani phansi kwegatsha lwe-Department of International Development, kubika u-Esachisa Sibanda.
Isiphendela lesi silembhedi ngamachumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje.
Enezinto zonke ezifunekayo yisigulane. We shall build 20 of those. That was numbered. The first one we built in Harare, the second one is here. We are going to build another 28 clinics of that nature throughout the country.
Isibhedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZANU-PF edale lephalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki khonapha eCountry Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imitshina eyenza yonke into abantu eCountry Park bazathanda ukumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala izigulane beyawuthi siyasizwa ikliniki. Ngingakulaba abaqhatshiweyo kula bantu basokha beCountry Park sebeqhatshiwe ekliniki khonaphiyana bona ngani hayi kuzahamba kuhlesini.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe usele minyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathu yasizwela nani and then Second Republic. We have comprehensive plans to revitalize Bulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi iBulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutu ziyathunga ibe ngontutu ziyathunga eyayilikho khona kudala.
Utshela abalandeli beZANU-PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa.
Mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote, sivotele iZANU-PF 23 August. Siwine, siwine nomdumo. Namhla ufuna ukutshela sona ukuthi sonke siyafana esibabe abasebenzi ngeZanu-PF sizawina.
Umhlali weCourt Park umnumzana Magubane uthe ZANU-PF phansi kukamthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Bekukuhle kakhulu, izakhamizi ziphume ngobuningi eCourt Park ngobuningi bazo, ngoba ukwenza ziphume izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZANU-PF. Aspiring candidate engubaba umthuli Ncube, we've seen idevelopment esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma opposition parties.
Ohlaziya zombuso zomnumzana efidlela Ncube uthi amabandla abotshela uZulu iqiniso nxa ikhankasela ukhetho hajamanga ngoba imali yokwakha isibhedlela lesi ayiveli kuhulumende.
Sekuqanjwa izinto ezingayisizo, hayi kakufanelanga kube njalo. Ukwethembeka, ukwethembeka yikho okuqakatheke kakhulu. Abantu kumele abasezihlalweni bathembeke, abafuna ukuba sezihlalweni bathembeke ukuthi izinto bazazenza ngendlela efaneleyo, njalo bazenze ngendlela efaneleyo, bavimbele i-corruption, bakhulume iqiniso kuso sonke isikhathi.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo somelo weBlithale eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCourt Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZANU-PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule, njengoba udobhe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala ese-Stone Ridge esiseHarare. Ngimele Studio 7 ngapha koBulawayo, igama lami ngezaJesus Banda.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zesabela ukuthi eleZimbabwe lingabona siphindwa isehlakalo esaba khona ngokhetho luka-2018 sokudutshulwa kwabantu kwafa abayisithupha kwalinyazwa abanengi. Zithi njalo okungabi khona kwenguquko, izinqumo ezingaqedakaliyo lokunye kuzodala ukuthi impumela yokhetho lolu icine iphikiswa ngabanengi. Kuvika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini aweZim Rights oqoqwe ngabomanyano weCrisis in Zimbabwe Coalition wokuhlaziya isimo esiselizweni ngaphambilini kokhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Isikhulumeli seCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure uthi imbali yelizwe yokunganelisi ukuxazulula inkinga zayo isimo sezombusazwe esesonakele ukwedlula leso esomnyaka ka-2018 kuzokwenza olwalonyaka ukhetho kube ngoluyangisayo.
ZANU-PF has constantly been accused of various electoral malpractices to attain.
Ibandla leZANU-PF lihlezi lisetheswa umlando wokungenzi okulungileyo kukhetho ngokuqhubeka lifuna ukuthola kanye lokulondoloza abangene ezikhundleni.
Omunye wabasekeli besikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uvumelana labe-CIZC.
Abantu lakhathesi abakwazi ukuthi bakhona na ku-voters roll mbe bakhutshwa. Uzabona imoli elabantwana abangu-4, omunye umntwana uzavotela ku-A, omunye ku-B, omunye ku-C, abanye baze bahambe bayevotela kwenye iwodi engasiyo leyo abahlala khona. Hatshi bo, siyabonga njengoba lathi sifuna u-election e-free, fair and credible, kodwa izano siyenze i-damage.
Unkosikazi Roslini Gwese, isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats lead, ugcizelela kulokhu.
Abantu vele bazondile lokuthi vele kusihamba kwe-election kuyokuthini, abanye sesithi vele asisavothi, abanye vele sebekhuluma abakonke abakhuluma, abanye bathi khona hayi ngcono sisukume vele khathesi singene emgwaqweni.
Kodwa esinye siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission baqhuba umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Kuqakathekile ukubana abantu bazwisise ukuthi into yonke ihamba ngokomthetho. Ukuba i-opposition politician akutsho ukubana sokumele wephule imithetho. Baningi ama-politician esibaziyo abaku-opposition abangakaze benuke wona umnyango wejele ngoba benza izinto zabo bephakathi komthetho, behambelana nomthetho.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, upha umbono wakhe laye phezulu kwalolu daba.
Sinzuluma ngaliso ekhulume urally yePlumtree esithena abasupporta iopposition bafana lama wu ama cockroach amazwi akhulunywa kungakaqali ground uminister of state ngaleso sikhathi wayengumnangagwa wakhuluma amazina lawo abantu babulawa emakhaya amaNdebele baze bagcina bejoin izana. So kuyethusa kakhulu ukubona lezi zinto sezisenzakala njengoba umangaliso ekhulumile uminister of tourism ukuthi abasupporti iopposition ngama cockroach.
Kunjalo nje abezekhi baveze uluhlu lwendawo lapho uZulu azavotela khona elizweni jikelele. Kuthi umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ulokhe uphakathi kokwahlulela udaba lwabalelwa ukubhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwalonyaka abe-Citizens Coalition for Change abalitshumi lambili 12 edabeni lwabo abalukhweze kuleli dale ngemva kokuba owe-High Court unqume ukuthi kwakuqondile ukuthi bavinjwe ukuncintisa ngoba babephuzile ukuphanyeka ingwalo lakho konke okwakudingakala ukuba babhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amapolisa eMathewini South athi azozayekethise ukubobha iloba ngubani uzaphatheka kudlame lezombusazwe ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Lokhu kuvele lapho kuvulwa okusemthethweni inkamba zamapolisa ezincane ezimbili emalokithini eGwanda e-akhiwa izakhamizi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emkhosini wokuvula inkamba zamapolisa emalokithini owesipiskop leJacaranda izolo, uMnumzana Peter Spanda osaphethe isikhundla somkhulu wamapolisa ezansi emaNdebeleni ukhuthaze uZulu kulesi sabelo ukuthi alondoloze ukuthula ngesikhathi sokhetho.
As ZRP, we maintain a zero tolerance to violence. As a province, we pride ourselves as a rainbow province.
Njengamapholisa kasihambelani lobudlwangudlwangu. Njengosabelo sizigqaja ngokuthi sihlalisene kuhle laloba siyimhlobo etshiyeneyo njalo sihlezi sizijabulele nje. Ukhetho luyeza ludlule lusuku nje, akula sidingo sokusebenzisa udlakela ukudinga usekelo. Kuhle ngoba lezitokisi seziziningi.
Uphinde wathi inani lamacala adalwe kulesi sabelo lonyaka aphezulu lapho kuqhathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye.
Crime is counterproductive and we can never achieve anything.
Ubugebengu busibisela emuva njalo ngeke saphumelela nxa kulobugebengu emphakathini. Ukudalwa kwamacala kulesi sabelo kuqonge ngesilinganiso sechumi lantathu ekhulwini 13% lapho kuqhathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Kuthi lapha eGwanda amacala aqonge ngesilinganiso sechumi ekhulwini 10% okulibanga elingavunyelwayo esipholiseni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni uMnumzana Abednego Ncube uthi ukuvulwa kwenkamba zamapolisa eSpice Corp leJacaranda kuzamele kulondoloze ukuthula.
Sesilahlekelwe izimpilo zabantu bakithi abaningi kakhulu, bebulawa izigangi. Akula muntu okusamela thweni abulawe, akula muntu okusamela ntshontshelwe, akusamela ngakube lendlu yomuntu okuthi iyakwanyulwa umthetho iyaganga siyathatha mhlawumbe lokho abekufuna kumbe uthatha imali kumbe uthatha intobani. Mapolisa nansi inkampu.
UMnumzana Hloniphani Spanda olilunga lekomiti ebikhangele ukwakhiwa kwenkamba yeJacaranda ubonge kakhulu izakhamizi ngendlela ezincedise ngayo esithi izigebengu zibathwalisa amagabha avuzayo.
La bantu kwasokusenzakala khonapha emini befuna ukubanjwa besezindlini kwayenza ukuthi sahlanganise ingqondo njengabahlali beJacaranda ndawonye lobukhokheli bethu. Kwaphuma umbono wokuthi asizameni ukuthi kube le-police base phakathina kwethu. Ungabona abantu beliza amapolisa besithi buyani lizohlala phakathina kwethu, kutsho ukuthi bayi-community elobuntu, bayi-community ehlelekileyo.
Amapolisa abike njalo ukuthi inani lezehlakalo zokudalwa kwamacala kulesi sabelo lasedolobheni leGwanda liyaliqonga. Amacala avame ukudalwa eGwanda abalisa ukubulala, ukulwa, ubusela kanye lokudlongulwa kwabesifazana. ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Imhlangano yamarali lenhlelo zokungena emizini ama-door-to-door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe phambilini kokhetho olusasalelwe ngamaviki amathathu kuphela ukuthi luqhutshwe. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yezanu-PF lempumelo yemihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emmerson Mnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende we-Matabeleland North, umgcinisihlalo weZANU-PF kuleso sigaba, njalo emele imguza edale lephalamende.
Wawuzibuki nile nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani eMatabeleland region, but abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kule nto ezizaphiwa khona ngalimungameli nguyothi eralini yami ngisiye eMatabeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo weBulawayo Victoria Falls Road, leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So kuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefika enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa, so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo 1912 iyaphela lonyaka idamu liyaqasa ukubamba amanzi lonyaka, kubuye iunit 7 and 8 okungalama gates eZimbabwe besihlala emnyameni ngama load shedding. But i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona lebuyayo ubaba uMnangagwa yabe commissioner okusemthethweni unit 7 and 8. Lama clinics wale sikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinsi ezedevolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo uBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMatabeleland North? Kunokuthula njalo akulabo dlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo.
EMatabeleland North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dade wethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politic bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswe ngu-national chairman ewange bekugcwele. Yikwenzithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence ubaba uMnangagwa preacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele emathinoth kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens emathinoth emaphathini abuya lo msindo eMatabeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMatabeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dadewethu, hawu baba uMongameli uD. Mnangagwa ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMatabeleland North, abantu bonke eMatabeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi abantu bazibuyele ngomoya wabo, and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Babonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnangagwa, only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke kutsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende eMatabeleland North, ongumgcinisihlalo weZANU-PF kuleso sigaba, emele imguza edala lephalamende. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBhinga North edala lephalamende, njalo ngumgcinisihlalo we-CCC eMatabeleland North. USibanda uyakulandula ukuthi imhlangano kaMnangagwa iphumelele ngoba isithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo ngamabhasi.
Ngimi ekhaya eSiyabhuwa
kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu 27 oroso akade ezothatha abantu ebhinga north esiya enkayi kangikwazi ukuthi ebhinga south kufakwa amangaki kangikwazi ukuthi emguza kufakwa amangaki kangikwazi ukuthi etsholotsho kufakwa amangaki kangikwazi ukuthi efolo sewange kufakwa amangaki amazupco so ke nxa kuya kuba la mazupco angu 500 athwala abantu ilizwe lonke esiya enkayi gambe kungayekela njalo ukuba labantu abaningi nothi ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abaningi ngokuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho ende behambe befike enkayi bethi besuka enkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hamba nebhinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnangakho ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka kufuthe ebhinga ehambe esamwe akala basekele emathebeleni north ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku president's office khathesi nqabe projector singakayi la kuma elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma constituencies noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma constituencies akala basekele umnangagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi ikhubona uthenya ibhasi ebhekileyo eduzelela uphane kadivilela usulu ibibhalwe Chipinge ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini ama-achievements umnangagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu ngo-2018 amabhakane akhe ebelezithembiso eziningi khathesi amabhakane wonke lawana abawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kasigcwalisekanga akula lutho alwenzileyo umnangagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle ekwaniseka ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithingele izifiyo zakhe hatho ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho ukuthiwa empowerment akula empowerment enjalo abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume abantu into abayidingayo ukuthi abantu ababo bethole imisebenzi abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amaclinic esebenze akonke lokho kunyaka kuthoya umnangagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu akubhadali ma school fees abantu abethu akuholisi ama teacher lama nurse akuholisi amaphoyisa lama CIO lamabutho
Ibandla lesi-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies esigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla uMnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleland North. Umongameli uChamisa uyabe eseMathebeleland North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka 9 kuze kuyefika mhla ka 13. Ayengeke ngakunika khathesi amadate lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama double rally. Bathayimela ukuthi lapho esiyabe siswake khona ethi rally lawo bese befaka eyabo eduze. Kuthunywa ikakhulu laba baka Monzo labefazi
lo ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland North njalo emele isigaba seBhinga North edale lePhalamende. Wakoba ngumongameli wakwelemelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuzama ukwalela esikhundleni lapho eze enqotshwe ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Ukhethwe ukulugatsha lwezomithetho ukuthi aphenye njalo ukutshutshisa amacala kaTrump umnumzana Jack Smith wazise izolo ukuthi sebevulele uTrump amacala amane akuqelela lokuzama ukuwalela esikhundleni elokuphazamisa umsebenzi walalidale le-Congress elalihlaziya lisebenza khonokho ukuthi lihlolisise lisamukela njalo unqoba kaBiden. Ukuze sizwe ngodaba lolu uNtungameli Nkomo uxoxe lomnumzana Diva Dube.
Osekwenzakele babuNkomo malunga le ndaba kaDonald Trump ngibona ukujengisa sobala ukuthi akekho umuntu ophezulu komthetho. Wonke umuntu kufanele ukuthi abekwazi ukuthi ingalo yomthetho iyafinyelela nanoma ngubani. ingakho sibona ukuthi ngendlela ijudiciary esebenza ngakhona elizweni laseAmerica itshengisele ukuthi ayikhethi ukuthi noma ngubani noma njalo le mali engakanani, kodwa ke nxa ukuthi uye wayephula umthetho kufanele ukuthi uye phiwa ithuba lokuthi uhambe enkantolo uyezichazela noma ubizwe enkantolo ukuthi uzochaza lokho okwenzakalayo njalo lezizathu zokuthi wakwenza ukwenzelani khona lokho okwenzayo. Ingakho sibona ukuthi sebemnikele lithuba ukuthi akabuye azohlangana le manje, kungakhethelekile ukuthi noma wakhe wabe ngumongameli noma wakhe wabe ngumbani. Okuyinto engavamisanga ukuthi umuntu owakhe wabe ngumongameli simbone esesiba ezingeni elinje.
UTrump njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli, ubona ukuvulelwa kwakhe amacala lokhu kumphathisa yini, kumbe kuzamlimaza kumkhankaso wakhe? Ngoba sibona olunye uphenyo luveza ukuthi usekelo lwakhe ebantwini abavele behamba laye luyagxila kakhulu ngaso sonke isikhathi evulelwa amacala okugoqela lakhathesi nje.
Nxa sekusiya ekuthini akhethwe, kuzaya ngokuthi amacala akhe la ahambe njani. Nxa kungabe kuwukuthi abejudiciary babe bamthola engelalo icala noma bamthole elalo icala, abantu beAmerika sebezamjaja ngitsho laba abangasoma-staunch supporters akhe kakhulu. Kodwa-ke laba abavele abangama-supporters akhe kakhulu nxa bekhangela bona into leyi ukuhanjiswa kwakhe enkantolo ukuthi ekhangelana namacala la, bayikhangela ukuthi kuyinto eqamele kwezepolitiki, into ezama ukuthi imcosele phansi ukwenzela ukuthi engayenelisi ukuthi angene. Kodwa-ke nxa sekusiya ekuthinini ukuthi bamvotele ukuthi angene, bazasebenzisa lokhu abakubonayo noma lokhu abakuzwayo kuye, ikakhulukazi nxa ekhuluma ngendlela yokuthi ilizwe leAmerica uzaliphatha njani, njalo le-foreign affairs yakhe uzayiphatha njani.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Dube ulandela zombusazwe, njalo lula ilungelo loluntu. Bexoxa lo Ntukameli Nkomo we-Studio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Nkosazana Abigail Gumbo okwenhlanganiso yeMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative.
Bengise Rutgers University ngifunda ngezebhizinisi under the Mandela Washington Fellowship, ehlanganisa abakhokheli be-Africa abatsha, and besifunda ngezebhizinisi lanxa mina ngisebenzela i-council. Okungenza ngabuya lapha ukuthi bengifuna ukuthi ngifunde ukuthi ngingahlanganisa njani umsebenzi engiwenzayo ma ngisebenzela i-council i-engineering, lokuthi ngihlanganise lokuthi singayenza njani kube yibhizinisi, singahlangana njani lamabhizinisi akhona elizweni lethu kwenzela ukuthi sikwazi ukuthuthukisa abantu esiphila la.
Singathi lwazi bani oluthole lapha-ke kwele Melika?
Ulwazi engilithole lapha ikakhulu ngolokuthi thina silawo amandla okuthuthukisa indawo zethu lapho esihlala khona, and uqakathekile ukuthi sibambisane ukwenzela ukuthi sakhane njengabantu. Uqakathekile ukuthi uma sisebenza ndawonye sicabangelane, ufake izifiso zomunye umuntu phambi kwezakho ukwenzela ukuthi sikwazi ukubambisana sithuthukise ilizwe lethu.
Singathile njengoba usubuyela ekhaya uzafika usenzani ngolwazi olutholela?
Ngifisa ukufundisa abanye ukuthi kuyavuma ukuthi sibambisane njalo ukuthi sithuthuke, ngoba kuqakathekile, akula muntu owazalwa eyedwa, and ungafuna ukuthi indima yangkhona uyibambe uwedwa iza kusinda. So engifundileyo yokuthi siyakwanisa ukubambisana, siyakwanisa ukuthuthukisana, siyakwanisa ukuthi sithandane njengabantu, ilizwe lethu lizaphakama.
Kukhona okuncane nje uzafika ukuthi ufika nje ofisini yakho uhluthi la asithandela kuzwele bafowethu.
Ye, oqakathekileyo yindlela yokubamba umsebenzi. Sifundiswe ngama-leadership tactics, safundiswa ngama-decision making matrices ukwenzela ukuthi ungazizwa udidekile ma usenza umsebenzi, but ukwazi ukuqakathekisa, which is called prioritizing. Ukwazi ukuqakathekisa ube kwazi lokhu kumele ukwenze kuqala, kulandele lokhu nalokhu nalokhu, ukwenza ukuthi umsebenzi owenzayo ukwazi ukumemetheka ikakhulu.
Ubona zala masuzibe kuvimbe yini ukuthi kwenze kolokho?
Ngiyakwazi ukuthi kungaba nzima ma ngisaphenduka, because kuyabe kumele ukuthi ngiqale ngicacise engikufundileyo mina ngokwami, kodwa ngiyakholwa ukuthi ngizenelise ukwenza njalo, and abantu engisebenzisana labo bavele labo bale ngqondo efana leyami ukuthi sifune ukuthuthukisa ilizwe lethu.
Yes, ngathi-ke uhlelo lolu uluthande kakhulu kumbe kunjani?
Ngiluthande kakhulu ngoba lungifake ndawonye lamanye ama-leaders i-Afrika yonke jikelele. Ngibonile ukuthi njengabantu abasha ukhule sikwenza and siyakwazi ukuthi sibambisane umunye vela kwelinye ilizwe omunye vela kwelinye ilizwe sibambisane sithuthukise iAfrika yonke jikelele.
Unkosazana Abigail Kumpo ukuhlelo lweMandela Washington Fellowship for African Young Leaders Initiative lingakhohlwa kulive talk lamhlanje sibhoqa labahlala kwamanye amazwe ngalokhu okwenzakala kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Ilale.